Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge abesifisi phayindaba lolimi lwesishona uEvans Zininga. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-16 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isiqondiso sikaSomlomo wedale lePhalamende sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo weAl Jazeera lungasacutshungulwa lidale lePhalamende sidala inkulumo.
Laba abamabandla aphikisayo bathule zwi. Sisala sesilembuzo kethini ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezazifakelwe abasolwa kudaba lweAl Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukutshaya amanzi kulolu daba.
Ngombono wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga.
Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo atshaywa kabuhlungu.
Siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode, abanye babathusele, abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basubele basuke baye withdraw.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwebhanga lesizwe iReserve Bank oleFinancial Intelligence Unit luthi solwethule izijeziso ezalethesa labo abakade bephenywa ukuthi bengaba bephatheke kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwe ngumsakazo weAl Jazeera ngoba kungatholakalanga bufakazi obuveza ukuthi badala icala. Embikweni owethulwe izolo ntambama ugatsha lolu luthi lusebenze ndawonye lamapholisa ukucubungula amahlandla amane omfanekiso weAl Jazeera lulesihloko esithi Gold Mafia kanye lokusetshenziswa kwemali yalabo abaqanjwa kulumfanekiso kodwa abatholanga lutho oluxhuma limali lenkohlakalo. Ngalokho ugatsha lolu luthi solusethula izijeziso ezalethise abantu laba ekupheleni kwenyanga edluleyo njalo lokhu akwenqabeli abomthetho ukuthi baqhubeke bephenya lolu daba nxa befisa. Lolu gatsha luthi iziphathamandla lalabo abafuna ukuqhubeka bephenya abagoqela abakwamanye amazwe lapho kuthiwa imali le yafika kumbe yathathwa khona. Izolo uSomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wenqabele amalunga aleli dale ukuthi akhulume ngalolu daba esithi ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngombono wami ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icubungulwa ngendlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube le independent commission ezakhangela lolu daba ngoba nxa sikukhangele ukhanyenzani nje hayi azange bekhangelisise kuhle indaba leyi. Ifuna sibili kube le commission e-independent kutshengiswe kuma-newspaper ama-terms of reference e-commission le sibekwazi ubana i-commission le nxa ibiza abantu babiza nini ibizobani kube la ama-public hearings ukuze sidingisise iqiniso. Sesibone South Africa i-commission le state capture ukuthi uzube yabekwazi ukuthi uhamba njani. So mona kuqathele kuqala ubana kube le independent commission leloko kwenziwa independent commission kwaziwe muzulu ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa asikhulumi ngomnotho weparty izano PF sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa uNkulunkulu sokuyebe kuqakathekile in the national interest uba nasibe kwazi ukuthi lokhu kuliqiniso mba kusoqiniso kucubungulwa lugaja mbe icommission emiyodwa independent akhona ugaja luka hulumende ngoba kungenzakala ukubana engxenye ugaja lwangakhona kube labanye ayingxenye ye corruption yangkhona so mbona hayi amanyathelo lavumelani lawo thina njengoZulu thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso lakhona lokuthi uParliament kasavunyelwa ngubana acubungule indaba leyi kutshengisela ukubana uhulumende ufihla ezinye izinto nxa engafihli lutho ke ngokuqathekile ubana iParliament ikhulume ngodaba lolu ngoba nxa sibala iConstitution yeZimbabwe ithi iParliament kumele ikhangele vele ibe yilihlo elikhangela ukubana iexecutive bicabinet isebenza njani
kahle kahle ungathini ngawo umfanekiso weAl Jazeera siyabona abanye bathi hayi labulabufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho la kanye bakwenza lokho
ngibona umfanekiso weAl Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uya ngapi ulahle kanjani njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omnengi wegolide asilanzuzo njengelizwe asilazibhedlela asilazikolo emigwaqo la iqedakali ngoba kulabantu abahuquluza umnotho i-documentary ngombukiso we-Al Jazeera iyakuveza khona lokho kuyakukathele ukubana sikukhangele khona lokhu uhulumende akukhangele khona lokhu iparliament ikukhangele khona lokho iZimbabwe anti-corruption ikukhangele khona lokho ingakukhangeli njengehungahunga ye kungaze kube likhungahunga ikhungahunga langikhona lidingisiswe sivumane ubana iqiniso kumbe ngamanga kumbe likhungahunga
lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 lokho esikudaba lunye kulabanye ababuza ukuthi kanti kungani abantu bengangeni ezidaladeni batshengisele phezu kodaba olwavezwa umsakazi weAl Jazeera olutshengisa ukuba isizwe singaba selahlekelwa yizigidi lezigidi zemali sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Majokomole Balule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala kungabe kuqondile ukuthi ethi udaba lolu kumele libe sezandleni zamapholisa nxa kuyikuthi amapholisa avele asephezu kwalolu daba kube kungangeke kube kuqondile ukuthi lube selusiyakhulunywa kwenye inkundla ngaphandle kwenkundla yomthethwandaba njalo nxa kuyikuthi lusakhangelwa ngamapholisa lusaphendlwa ngamapholisa kuyaba kuqondile ukuthi umthetho ulandelwe luphendlwe ngamapholisa kumbe labo abakhangele ngalezi ezokuhuquluza umno ngendlela zokutshontsha abe corruption okwesibili njalo singakukhangela ngokuthi thina siyazi ukuthi ezombangazwe ziyangenela ezintweni eziningi eZimbabwe njalo ziyangenela lakundaba zokuhuquluza umnotho welizwe ngokunjalo ke kwenzeka ukuthi umnumzana umdenda umhlonitsha umdenda engabe evikela labo abavele beyetheswa lamacala ngoba phela kulabantu abayisiphathamandla sikahulumende abaqanjiweyo ukuthi labo baphakathi kwale indaba yokujontshwa kwegolide labanye abayibo abazinkadlangadla zababusi belizwe kanye ke onkosikazi kapresidenti unkosikazi kaMnangagwa indaba leyi ke ibingabimsinda ke umnumzana umdenda ukuthi ibisisiya khulunywa ephalamende ngoba phela lokhu kungaletha ihlazo elikhulu kulabo abakhokhela ilizwe ngoba phela indaba okungamelanga isihlinzelo ebandla kodwa indaba okumele benyathezele ngoba ababusayo balamandla amandla ukuthi benyathezele izinto ababona ukuthi ziyabaphazamisa. Njalo khona okufuthi singakukhangela ngokuthi thina isinqumo leso sethulwe ngonumzana uMdenda sivele siyi-corruption sona ngokwaso. Kume njalo singaba ukuthi singenelana le-corruption yelizwe ngoba engabe ezama ukuthi evikele labo aba yetheswa umlando ukuthi bajontsha igolide ngoba umnotho lo wegolide umnotho welizwe lonke, umnotho wesizwe, umnotho wabantu bonke abayizizalwane zeZimbabwe. Ngakho nxa kulabanye ababuya bezojontsha ngoba bona belamandla bewathatha kwezombuso welizwe, lokho akuqondanga njalo kumelanga kwenzakale. Into embi kakhulu, into engamelanga iyenzakale, into ebisela ilizwe emuva, into ebisela wonke umuntu emuva.
Ngokubona kwakho uZulu kunye labezombusazwe kuyini abangakwenza ngodaba lolu luthathelwe amanyathelo?
Ngizaqala mina ngithi lapha labo abamabandla aphikisayo eZimbabwe indaba yokutshontsha kwegolide kabakhulumi ngayo ngendlela thina abantu esifisa ukuthi bakhulume ngayo. Bakhanya nje baphela amandla, bathenekile, abakhulumi ngayo indaba leyi beyiphakamise kakhulu njalo betshengise umdlandla ukuthi indaba okumele betshiseke ngayo. Sibe sesizibuza ke thina njengoZulu ukuthi kathi indaba laba bantu bengafuna ukuthi betshiseke ngendaba engaka, indaba eqonda lomnotho welizwe. Ilizwe lethu njengoba ilomnotho ovela phansi emhlabathini, umnotho ongaphakamisa isizwe njalo ongaphucukisa abantu kumpila kahle, abantu ezintweni zonke abazenzayo nje bengabantu beZimbabwe, besizalwane zeZimbabwe. Kodwa ke laba abamabandla aphikisayo bathule zwi, sisala sesile mbuzo ke thina ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Hello ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomole Palule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebilitane.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele ngona.
Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethiwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo achaywa kabuhlungu. Amalunga la abikwa engawemguza laselubhane. I-Studio 7 ithunyelwe imfanekiso yomunye obikwa ehlaselwe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele Studio 7 ukuthi esinye sezizathu sokuthi leli bandla lingavezi amagama alabo asebekhethiwe bacutshungulwa ukuthi bamele leli bandla kukhetho oluzayo yikuthi abanye bayachaywa besethuselwa ukuthi bengameli leli bandla.
Siyabonga njalo kusipha ithemba ukuthi abantu abaningi beZimbabwe sebekhanya ngani sebehlupheka njalo bayakhathazeka ukuthi kungani singakabazisi amakandidate ethu. Iqiniso yikuthi i-CCC ibuye le-system entsha, yikho abantu abaningi izinto ezintsha ziyabakhathaza njalo abazijayelanga. Bajayela imvelo esithi tradition. Sithanda ukuxolisa ukuthi isisi sitshele uZulu njalo isebenza loZulu. UZulu ohambelana lesisi uyasixhasa njalo uyazi ukuthi kwenziwani. Okwakhathesi phela anisesaqeda ukuthiwa yi-nomination, lokho ukuthi abantu bahamba bayabhalisa ukuthi thina sifuna ubani ebe yilokhu. Sokwedlula sathi wonke umuntu oweZimbabwe uvunyelwe ngoba isisi ayisiyo yomuntu ngeyabazalwana beZimbabwe, ama-citizens. Sithe sesiqeda i-nomination zamabizo amaningi almost over 35,000 abantu abafuna ukuncedisa lokuchasa i-CC mbengama MP, mbengama senators, mbengama proportional representative. Kwaba njalo nje sabonga. Satshela uZulu ukuthi sizaba lesikhathi lapho esiyabe sihluza khona ukuthi umuntu lo kaso sigebengwa, kasilo sela, kaso umuntu ongathembekanga, ngumuntu yini ophonguba i-political prostitute umuntu ophonga usuka lamhla lapha sengene lapha waphuma lapho esibona ngani thina sifuna ukufaka abantu abalomkanjo njalo abaziwayo esigabeni zabo ikho ke sesikhathini esokuthi abantu bonke sesiku stage sesithathu okuthi ay consensus lapho abantu abazavumelana khona bangahluleka ukuvumelana ama stakeholders abanikazi bomhlangano sebezabuya bathi hayi thina sibona ngani umuntu ongaba ngukansela lapha ngulo iparty uba uma sekwenziwe njalo siza qoqa amabizo iwatsheli uZulu ayisozi phonga ukuthi namhlanje singavumelana kuward 10 sesiphonga ubuya sitshela abantu sihlelekile njalo siyakwazi sikwenzayo
manje kungani lingethuli amabizo alabo asebekhethiwe bahlolisiswa bacutshungulo
siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode abanye babathusele abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basubele basuke baye withdraw siyakwazi kwenzeka ngo-1985 ubaba utekelele zoomu yakhe wasala sebambe insiba zejuba abantu sebethuselwe bawithdraw bonke kambe singalandela izinto zezanu thina sihlutshwa into izani izani leminyaka emingaki ibusa kuyasimangalisa ukuthi abantu sebesiqathanisa lezanu bona bekhala ngezanu sithi mayuyu ibandla labantu lizabuya lizebika asifuni ukupheka imbosha njalo asifuni ukubamba inhlwa ngekhanda sathembisa abantu sathi abantu bazasikhethela abantu babo kambe kungani lingasitshayela amahlo ihlombe ukuthi sithe Zulu kandaba zikhetheleni uthatha isikhathi phela ukucubungula asifuni ukupheka imbosha sibambe inhlwa ngekhanda kusasa sesisithi siphambanisile
Hello ke ngumnomzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Uba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abavela kumazwe aphetheya balelungelo lokuzohlola ukhetho oluza kwenziwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo kutsho uMongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibhanga leAfrican Development Bank selithembise ukuthi liza kupha eZimbabwe imali engamabhiliyoni amathathu ukubhadala abalimi abamhlophe abahluthunelwa amapulazi. Okwamanje sengidedela emuva ngelithi ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani maZimbabwe amahle lokho ngikhona apha endaweni ngabona ubona nxayela ma plaza i21 abanawo akeki uRobert Junior labanye laba abangabafana bona bathwele amaplazi amangaki unina yena ula maplazi amangaki uMnangagwa yena ule maplazi amangaki abantu abake bathwele amaplazi amangaki isimze ama 21 bodi sinzibona obaba bakhona bathwele ama 50 and 100 amaplazi so yeyi indaba le inzima azama ukuthi ibidingiswe sokuhle wathi bona abantwana bamapresident bona balamaplaza amangaka babone njani bona bangamaboni free hey ukuzwa ngamasela kubuhlungu
nomsakazweni yazi kulo baba lo othi ngqumqumqumshebelele lo ubaba lo besiza kahle kakhulu mina kodwa hayi ingane sephuma endleleni manje base sithi uzozokhipha izandla ngebhayibhile lakhe lelo tshona elishumayela la hayi ngeke uyikhiphe izandla ngebhayibhile ngeke zalo vele ifuna umuntu lawo lodlame njengayo wawungena dlame njengayo hayi ngeke uyikhiphe izandla hlala kubili waphansi kwayo beshiyana amaplazi betshontsha umnoto wona ukutshumayela ibhayibhile lakho ejethu ulambile kuphela hayi ngeke uyikhiphe izandla baba ngeke wena nje hamba etshumayela ibhayibhile lakho ejethu yekela abantu bekhiphe izandla ya wasekubona ukuthi ugcwele ngechurchi wena ma uchurchi yakho ayisuzisebenzi lapha kupotini hamba echurchi wavuka shumayela wazosishumayeza kena puti ujosefa wathi hamba ngasala lento zechurchi baba lapha but nasikupolitiki lapha ukeep his heart out siyabonga
Studio 7, Studio 7, njani, hae ndanduni, njani, 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 bese ngisiba-ke bese ngibuza futhi njalo ngikhulume nobaba lo othi yena injiva zegoli bayahlanya vele ningakulaleli lokhu ngidala ngicela ungasithothozi ngicela ungakhulumi kube ngabantu be-marapiti nasikhulumi kube ngabantu bebelo uyabona sinje thina sicabanga ukuthi sivotela ama-NP lama-councila then upresident bese sivotela yena lo wesiyonini emfunayo ngoba singasafuni lati ukuthi kubeloko kubusiza but busy ukriticisana la to busy ukuthi abantu be-marathi ngabantu abahlanye babo kuhlala kukhulunywa lapho ukuthi kungabi nochothozo omunye omunye lo munye kame lapha khona ma ungwezabu mana kusap yakho ma ungwe-TPC mana ku-TPC yakho ma ungwe-ezanu mana kusap yakho kuyekele ukuthiukucefezela ngambona ukuthi uzele wena baba ngabe uzele ngabe uyabubona ubuhlungu obubona obuyenza ukuthi i-MRP zifuna ukukunikisa kodwa ngenxa yokuthi awula mntwana yikho senza so yikho senza so yikho senza so wena baba sakutshela kubi umuntu omdala akuzama ukuhlonipha usikhuze lawo la uthole inhlonipho evele ebantwaneni zama ukuhlonipha mdala abantu abakonkhuluma so mhlawumbe base-South Africa khonayo but ubhizi sokuzindiva lokhu uhloniphe baba
Studio 7, Studio 7, ngathi sibulise, sithemba liphilile, sithemba liphilile nonke. Ya, intesha, engathi singaphakama, mpela engathi singaphakama ngoba kuzokhethwa nje. Sonke nje sizibone sifotela i-Triple C, yazi ukuthi sizamele into at least sikhiphe nezanu, sonke sizibone. Sizamele sifotela i-Triple C, sikhiphe nezanu. Angaka ukuthi imithwakazi nayo ithanda ngabe kuya ngami, angiyisoli i-right, mpela i-right mayithi. Ma-council naye ivotela ama-council kanjalo mara ngithanda ngabe ukuthi ukuthi kunjalo bese ku-president nawe bezama ukuthi bethu vele obvious kuzama ukuthi kuvotela ishamisa vele nethi silele ukuthi sikhipheni zami into vele eziyifunayo nethi silele ukuthi sikhipheni zami ngithanda ngabo bonke abantu ngabe bayibona into le vele ukuthi inkinga lapha vele kahle kahle izanu because la amanye amaphathi asingeke sagcona because akazi bebuza mara iphathi eyehle libuza vele siyayibona ukuthi izayo njalo siyayibona ukuthi yenzani vele ibhizi phansi phezulu vele izenzela imakhana zonke awuthi uma singakhipha yona mhlawumbe ngaba khona inkululeko lapha vela yithi
Studio 7 kunjani yonke balaleli be-Studio 7 thina siyaphila banjani abantu hhayi ayikho into engcono ngaphandle kokuthi izuni izanu iphume sengcono ukuthi izanu hhayi ayiphume shena sesikhathele izanu ayiphume ikuyehlala phansi iyephumula bewelisa inkomo hhayi sesikhathele nezanu from 8 kuze kufike lamuhla akulalutho lilethela abantu hhayi izanu ayihambe bantu kwenkosi hlatsha ayihambe iyophumula
Studio 7 Ndinona na nayo VOA Shona Ne VOA Ndemele Na uze chokwari Amo Zimbabwe Momo Havana kana feva Havana kana divi Vari just neutral And inonzwa kuvane hope In my life Nenyozi zenyu Hana gift na mavena Na chunga na na wande Muno dadi sapa VOA Studio 7 God bless you all. I love you.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Ah kodwa kuseqinisweni uyabona isotha leZimbabwe lepolisa leZimbabwe akula mtwana weZimbabwe olithanda. Ipolisa leZimbabwe lesotha leZimbabwe. Abantwana beZimbabwe the most vele abawathanda abantu laba. Nomsebenzi yabo engcolileyo. Imsebenzi yabo engakudikiwe ngeke uthande umuntu ohlukumeza umphakathi ngale ndlela ngeke uthande umuntu ovikela izalo phezulu omnyangabo abadla kahle balala kudofotofo bazula phezulu kusala malanga wena indiza mthina since wazalwa wakwazi uyigade uyibona nje phezulu kuphela ukungenisa indiza mthina ufe ngezifiso lokuthi esh nasiyana indiza mthina kodwa uprotector omnyangabo umuntu ohamba kudofotofo olala kuntofontofo wena ulala ungadlani okwakho phela ucabanga ukuyagebenga abantu uthathela abantu izimali esitaradeni waye ungafisa ukuthi ilizwe lilume nawe ukuyekele ukuthomthiswa lilanga esitaradeni ulinda imali zabantu njengalokhu okwezwa ngamaphoyisa lamasosha kwekuthi lawe ngelilanga mpela ukusebenza ukufaka ifeni endlini yakho utshaywa ngumoya uzwe ifeni ngoba abaningi abayazi bahlezi betshiswa lilanga zuku zonke ezitaradeni bathola elangeni bavukele elangeni betshiswa lilanga bethathela abantu izimali wani ungakufisi ngilawo ngelilanga ukuthi ilizwe libe right ukusebenze kahle ngoba ungabheki isosha lezimbangu iphoyisa lezimbangu limnyama khaca ngokutshiswa lilanga
Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa lawo ngamazwi enu elisithumele sadlala izolo kodwa sesiwaphinda njalo lamhla hayi kube liphutha siyabonga Kwezemelika, inani labadabuka kuzwekazi le-Central America abafuna ukucapha umngcele ngokungekho emthethweni bangene kwelemelika alikhwelanga njengalokho kade kucatshangelwa kulandela kungasasebenzi kwesiqondiso esabekwa ngumnumzana Donald Trump owayengumongameli esokuvimba imingcele esithiwa Article 42 ngomvulo. Inani labafuna ukungena elizweni bedinga buphepheli libikwa selisehlile kulalapho kusalomthetho lo. Ucubungula lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli ngoba ungazi ufake umduli bayagebha phansi so okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungazi ufake umduli kulimpompo abantu bazangena ungazi ufake amasosha kulimpompo abantu bazangena I think okufunakalayo okumele kwenziwe igovernment yeUnited States isebenza lelizweni leMexico lamanye amazwe aseSouth America ikuthi bebe lama program avumela abantu abavela eMexico ukuthi bebuye bezosebenza bephiwa amavisa bephiwa amapermit bethi bengaqeda bebuyele ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season lokhu i-spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezibuyelele emakhaya abo bephenduke futhi kwenye isizini ebuyayo so ngombono wami ngibona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama-temporal permit ukuthi besebenze njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli eMexico kumbe eSouth America siyazi ukuthi abantu bayabuya from e-India e-Africa le mazwe amaningi bethole indlela yofika eMexico ukuthi bengene kwele America abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyela ukuthi befuna ukuzoclaima ipolical asylum kwele America kodwa kuthiwe becleme ipolical asylum lapha abafikele khona uqala so nxa umuntu esuke e-Africa wangena eMexico kumele ucleme i-asylum eMexico ayikhona ukuthi uye kwenye third country in this case udlule eMexico ungazivikanga uhlupho lwakho then usucross siya America usiyabika uhlupho lwakho yikho kunganceda kodwa laba abavela bevela eSouth America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele so bona ngani indaba yama-permit ingasiza
Loge ngumnumzana Busani Ntini ohlaziya izombusazwe singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo isiqondiso sikaSomlomo wedalela eParliamente sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo weAl Jazeera lungasacutshungulwa lidalela eParliamente sidala inkulumo Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezafakelwa abasolwa kudaba lweAl Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukuchaya amanzi kulolu daba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.